Siyabonga Mavelas. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 29 kuNkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla elibusayo elezanu PF lilokhu ligcizelela ukuthi alehlulekanga ukubusa njalo lilamacebo amaningi eliwenzayo awukuvuselela umnotho welizwe kanye lokudala imisebenzi.
Kuba umgaba njalo kwizambia njana asiyeni safuna ukubusa ilizwe
Imbongi uLady Chawe okhangelelwe ukuba ngomunye wabahlabela lomculi weSouth Africa uRebecca Malope lamuhla kobulawayo uthi bakhangelele ukuthi kube leminye imikhosi efana lale lapho okuphatheka khona abesifazana abokholo lwesiKristu.
Sokudiphenda ngama-promoter yethu ukuthi bathini, but isifiso sethu ukuthi siqhubeke with this kind of show. Ukuthi abantu abaningi ezinye izikhethu ezahluke.
Njengenjayelo, sizalithulela eziphathelane labatsha, silontungameli Nkomo we-Studio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla elibusayo elezanu PF lilokhu ligcizelela ukuthi alihlulekanga ukubusa njalo lilamacebo amaningi eliwenzayo awukuvuselela umnotho welizwe kanye lokudala imisebenzi. Isiphathamandla saleli bandla umnumzana Joseph Chuma omela iphela ndaba mpophoma edalele iParliamente njalo elilunga ledalele Central Committee uthi ukufola kwenkulungwane lenkulungwane zamalunga aleli bandla esekela uMongameli Robert Mugabe ngeviki edluleyo yisibonelo sokuthi abantu bayazithemba inhlelo zakhe. Umnumzana Chuma uqala ngokuchasisa ngohlupho lokusilela kwemali.
I-case crisis leyo iya-afektha ibhizinisi ngendlela enzeki kakhulu sibili. Ngoba abantu ngabe ngathola imali yokuthenga kusuka kuhlupheke ukuthi kube lentoleleta i-circulation yakhona. Kodwa-ke into engithabulayo ukuthi kona i-RBZ yenza imizamo yonke ukuthi bona abantu baqhaze ukubona ukuqakatheka kokusebenzisa into okuthiwa i-plus one, imali lezi ehlela emabhenki wena usebenzisa nje kuphela ikhadi lakho ukuthi uswayiphe ukuze usenze lokho yabe ufuna ukwenza ukuyethenga kumbe ubhadala iy'ndleko ezithize.
Ye, manje uhlelo lolo lwe-RBZ olutshoyo balufinyelela yini abantu abaningi? Sesikhuluma la ngabantu makhaza.
Asonto ezabalula kulokufundisana okuthize okumele kuyenzakale khona abantu. Ngiyathaba futhi nokuthi amanye amabhenki esilawo, amabhenki angabo CABS. I-CABS eyi-one amabhenki avele ajalwe ngabantu izinto abantu eyazana. Sebeqala manje ukusuka entweni yana yokuthi umuntu ebengena ebhenki eshiyafila amafomu nangalo okuthatha imali. Labo sebekhuthaza uzulu ukuthi umuntu kathathe ikhadi lelana i-plus ikhadi lakho ongalisebenzisa kumbe ku-ATM ongalisebenzisa kumbe supermarket uthenga igrocery yakho. Enye into engaba yimbangela yohlupho yokuthi abantu abaselakho ukuthemba amabhanki lawo ngoba abuyile amabhanki atshintshana ngobuningi bawo bebuya bevula bevala bekuvaleni kwabo bebevala le mali zabantu. So abantu baloku belokwesaba khona kana angazi lokubana khona napho-ke siza kwenza njani ukuthi kona abantu bakholwe ngamabhanka ethu ukwenzela ukuthi kona i-system le efuna ukubizwa i-RBZ isebenze phela yokusebenzisa i-plastic money okungamakhadi lawo.
Abanye njalo bathi sibonelo sokuthi uhulumende we-ZANU PF usehlulekile.
Uhulumende weZimbabwe we-ZANU PF kehlulekanga lutho. Ukumasha lokwalo besitshengisela ubana besibatshela ukuthi kona upresident wethuajingabe singemva kwakhe uba umgaba njalo abezampisi njana asingeke safuna ukubusa ilizwe elingalutolifileyo. Sizama ubana siyenze izinto ezokuthi ilizwe liphucuke kodwa bakhona abanye abahamba ngo ngobusuku besidiliza besibulala abona labana amathiwa ababhibini abanikazi bomkhondomo kwenza siyawo funa ukuvuma sinokuvuma yibo abanikazi bomkhondomo abantu labana and uhlalipho umkhulu kakhulu ntona sebesibambe basiqhama sikuthi bafuna usiqeda umoya basikhipha umoya because ngani ona uhulumeni zamtheko kuyihluleka ngihluleko ukubeni zamtheko kuyehlulekiswa ngabantu abanezinto zabona laba esingathi yina bebambe umkhondomo so imathi lyana noma nje besishini sibakengesoidala ngophezulu ibiyeimathi futhi untona heyi khiphani ama-selsin lawo lina bantu abasebritani nase-amerika khiphani izidera yeni nikabantu base-amerika khiphani into yonke lisinikela kwi-fair ground obana sidlale umdlalo wethu lo sizimuse ngokugcweleyo sirane umkhonomo wethu siphethe kuhle sonkeni njengabantu abangama-partners abangabafo wabo hayi khona kwakokubambezelana so akunanto ongathi izanupiyeni kuyehlulekela yehlulekana bethu iyehlulekiswa ngabantu ababambe umkhonomo
Lo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalele eParliament njalo elilunga ledalele Central Committee ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi kaliwakholwa amazwi kaMongameli Robert Mugabe awokuthi wonke umuntu olambayo elizweni kumele aphiwe ukudla nguhulumende kungakhethwana ngokuthi ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Amabandla aphikisayo ahlala ekhala ngokuthi amalunga awo ayabandlululwa ekwabiweni kokudla. Lokhu kusolwe nguMongameli Mugabe ngeviki edluleyo esithi ezombusazwe akumelanga zingenele kundaba zokudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele uMabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT, umnumzana Abednego Bebe ngalolu daba.
Kambe okuliqiniso asakakukhuluma kwenzakala eZimbabwe yena lukhulu kuyini? Angikuboni kukhona okuliqiniso asakakukhuluma. Engikwaziyo njalo ukuthi ukhuluma iqiniso yikuhlukuluza abantu, liyakwazi abantu babebotshwa bengalamacala, abanye baphume bengathoniswanga, izinto zonezo esimazi ngazo. Kodwa kweqiniso qiniso lokuthi kuthiwa abantu baphi ukudla, hayi mina ngibona ngani kakhulumi into ephilayo uMgabe. Esingakutsho nje ukuthi ukhulumela ukuthi kaselakho konokudla kokuthi abanika abantu bona abantu kabaniki ukudla. Ngabe kuthiwa lakho ngabe sikhuluma enye language utsho njalo nje ukudla konoko kuvela emazweni amakhiwa wona lawo atshone wathuka insuku nensuku usezama ukuthi atshengisele abantu beZimbabwe ekhampeni ukuthi yena nguye othenga ukudla lokho awusuka boMgabe ayisuke othenga ukudla lokho kuvela emakhiweni ayisuko kwakho yikho namhlanje sisukuma zingene ezitaladeni siyana la maZimbabweans usubuse wahlukuluza abantu isikhathi sesanele i 36 years le oyibusileyo mbonani siyanele sokufanele ukuthi lawo kuye phumula njengabanye okukhulu
okukahulumende khona okwe-GMB akusekho yini
kuvele kakulalutho leziphaleni okutholakalayo yikho khonokho okuncane okuyabe kuyukuthi kona mhlawumbe kuyabe kufikile kodwa-ke kuphinde kuqedwe bona ababagayayo abagaya umumbu phela abathengisa impuphu osokukunengikathesi-ke yimpuphu isitholakala ezitolo yikho ubona-ke inhlanganiso ezinjengabo-world vision o-christian labobani abasanikezi kakhulu abantu ukudla kodwa sebebanikeza imali ngalokho okuthiwa yi-eco cash so khonokhuyana-ke kukhombisa ukuthi sebekubonile ukuthi hhayi ukudla kuyatholakala okuthengisayo kungcono sinikeza abantu izimali
wona umumo wendlala ungathumi njani elizweni akula yini lapho sokunganeno khona abantu abadobhe okuncane emasimini
hayi ubuneno bungabe bukhona kodwa-ke ubuneno buncane kulobubi esibubonayo ngezinye indlela sithi ukuba nganeno sikubona-ke hayi kungani-ke balutshwane abakunganeno abaningi kubi sibili nanku phela size sibone sincedwa abantu amazwe amanye angaphandle kweZimbabwe amazwe ona layo ngiwatshoyo ukuthi atshona ethethiswa ngobungameli welizwe kutho ukuthi abaningi abatholanga-ke abalutshwane yibo abatholiwe
Umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT njalo umela inkayi South edalele eParliamente. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika ezivela emadolobheni achiyeneyo aleli lizwe bezithe gwaqa e-Ontario eCalifornia emkhosini owenziwa minyaka yonke olemicimbicimbi echiyeneyo owaziwa ngokuthi iZim Expo oqalise ngeviki edluleyo waphela lamhla ntambama. Umkhosi lo unceda abeZimbabwe abahlala eMelika ukuthi benikane amacebo achiyeneyo awokuqhuba amabhizimusi lokunye. Iziphathamandla zesigodlo seZimbabwe eziseMelika ziyanceda ngokulungisela abantu incwadi zokuhambisa ezama-passports. Kule midlalo eyokukhetha untombazana omuhle kulabanye uMiss Zimbabwe USA. Imidlalo yebhola, abahlabeleli, njalo kuyabukiswa impahla ezilempawu zeZimbabwe kanye lokudla okufanayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ise Washington. Lisibamba kumagagasi aku 909 meter wave la ku shortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjeni ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama unguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele ongomunye wabasungule inhlanganiso ye Center for Innovation and Technology kobulawayo. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndebele.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Akusichazisele ngenhlanganiso yakho, lenzani kahle kahle?
Kulapho ke esifuna ukuthi khona abatsha lesifiso sokuthi benze ezama-computer, ezokurekhoda, eze-activism, ezokuzilolonga ngezinto zenezi zabo-social media, behlangane ezokufilima amakhamera, behlangane bebonisane imbono, bethole indawo lapho abangathola khona engathi khona i-internet e-fast ukuthi benelise ukuthi benze into zabo. Because uzananzelela ukuthi ngesikhathi sesiphila kiso kathesi yonke into sisenziwa ku-internet, esingathi khona uyalivi in a global village where everything is done online. It has created some opportunities ukuthi abantu benelise ukuthi bethengise into zabo kwamanye amazwe even beseZimbabwe. So thina sizama ukuthi sincedise abatsha ukuthi amathuba abo okuthengisa lokho abakwenzayo kwamanye amazwe kube ngani abaphezulu. Njalo sikhuthaza abatsha ukuthi bangasebenzisa itechnology le ukuthi ke becomplaine abakuswelayo ezigabeni zabo, because you realize ukuthi kona what you are saying that we can use art for ethingathi khona i-activism, besebenzisa i-act usola nxa bekhona abakuswelayo, kumbe njalo ukukhuthaza abanye abatsha ukuthi bekhangele into ezijene, ungaba i-HIV, ungaba i-corruption, ungaba ngumbuso omubi wamakhansila kumbokahulumende.
Ubona abasakhulayo bakwamukela njani lokho elizama ukubatshengisa khona?
Abasakhulayo bakwamukela kakhulu, ngoba ngathi kona inhlanganiso yakuqala kobulawayo ukuthi kube le nto ethiwa i-creative hub, lapho abatsha abangabuya besebenzise i-internet behlangane labanye abale abatsha futhi abale mbono enjengeyabo. Because ungafika kusentaleni uzathola umhlabeleli, uzathola umbazi, uzathola umuntu opendayo, uzathola i-journalist, uthole-ke umuntu oyi-activist. Nje bahlangana abatsha bekhulume ngendaba ezijiyeneyo, ngoba isikhathi esiningi amathuba wona lawo kawakho, ngoba uzathola ukuthi ngabadala kuphela abakhulumela phezulu entweni eziningi. Abatsha babizwa nxa sekumele kuchaywe itoyitoyi, kuchaywe i-million march, kube i-political violence, kube ijika matshe, abadala bangawina-ke sebefinje into ezikhundleni, abatsha sebekhohlakala. That's why you find ukuthi most of the times abantwana abatsha ngeqeda baku-MTC kumbe bakuzanu kumbe bakuzaphu batshona bekhala ngokuthi kabala nsimu zokulima, abala mhlabathi, kabala lendle yokuwakha izindlu zabo, ngoba they are always used and abused most of the time.
Ukuqunywaqunywa kwamagetsi kuliphazamisi yini emsebenzini wenu?
Ingathi wakathesi-ke bekungani-ke kuba ngcono, because ye ayahamba kodwa akusafanani la-last year lapho kade ehamba khona almost for 8 hours. These days-ke iviki liyenelisa ukuthi liphele, but esikade sizama ukwenza ukuthi khona sifake lati izinto ezinjengama-generator ukuthi amagetsi angahamba senelisa ukusebenza. But wakathesi ngathi hhayi, ukuhamba kwamagetsi kongasafekthi kakhulu, ngoba behamba maybe once in a while, akusafanani-ke lensuku lezi ezidluliwe ukuthi everyday amagetsi behamba. ngalo.
Ukona lisebenza njani kahle kahle ababuyayo bezodinga uncedo kini ekubafundiseni liyabahlawulisa lisebenza njani?
Thina ngendlela esisebenzayo ngayo kathesi ukuthi siyaba nama training programs lapho ke esi trainer khona abantu ngama groups. So kulama programs lapho khona abale mali yabo bayenelisa ukuthi bebuye bezobhadale benze i-training ye-social media, benze i-training ye-sound engineering, benze i-training ye-video filming. Bese kusithi kwesinye isikhathi futhi siya-applyela ama-grants kuma-inhlanganiso ezijeneyo ukuthi sisebenzela labo abangelayo imali. So uzathola ukuthi sizama ukuthi sisebenzelane nama-youth center kubomakokoba, ama-youth center kubomzilikazi ngaphi kubulawayo. Yikho lapho sizama ukuthi sihlangane le-city council sikhulume nayo ukuthi ama-youth center lawa angancedisa abatsha. Lapho-ke kuma-youth center sizabe sihamba thina ngamalanga athize siyosebenza nabatsha labo ngaphandle kwembadalo because sizama ukuthi sithole abanye abantu abangathi take care of ama-cost lawa because eza kunanzelela ukuthi wena kuqakathekile ukuthi abatsha benanzele ukuthi wena kumele thole impilo ezandleni zethu entweni ezizenzayo. So kwesinye isikhathi idonors syndrome isuke idistebe kakhulu ukuthi abantu bonke into eyenzakayo bafisa ukuthi ngayenzwa mahara yet kulama cost. So we are trying to come up with a model whereby we are not a purely donor funded organization but we are also creating our funding nesinye esiyazenzela lathi imali ukwenza ukuthi sebelisekela lathi ukuthi sibe lo mbono because kwesinye isikhathi nxa utshona umuntu nsuku zonke okunika imali layo angakutshela into yokwenza.
Hayi siyabonga Zex be kukuhle kuba lawe kuhlele.
Hayi lami ngibonile ngoba.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomunye wabasunguli benhlanganiso ye Center for Innovation and Technology kwaBulawayo umnumzana Zenzele Ndebele. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntungamili Nkomo. Lila.
Siyabonga Ntungamili. Imbongi uChawekazi Damasane okhangelele ukuba ngomunye wabahlabela lomculi weSouth Africa uRebecca Malope lamuhla kwaBulawayo uthi bakhangelele ukuthi kube leminye imikhosi efana lale lapho okuphatheka khona abesifazana abokholo lwesiKristu. Asizweni amazwi akhe.
Isho yokuqala leyakhe kuqakathekile ukuthi kube ngabo bantu besifazana kuphela ukuthi lathi sithole ithuba ukuthi izekwazi ukuthi kulabo mama namankazana abahlabela abakwanisa ukudumisa uNkulunkulu kungabi kuhlangene.
Uthi ikusho yokuqala kulamanye yini ama-shows azaba khona?
Yisiso ukuthi azaba khona. Bofuna ukuzayo khona sizayenza khona apha eZimbabwe and then hopefully siphume. Sekudependa ngama-promoter yethu ukuthi bathini but isifiso sethu ukuthi siqhubeke with this kind of show ukuthi abantu abane-music yethu esathu. So isifiso sibe sinathi ukuthi i-show le iphumelele and sibe nama-shows alandelayo amaningi.
Leyo yimbongi uChawekazi Damasane phecelezi Lady Chawe esixoxelayo ekoBulawayo. Abanye abaphatheka kulomkhosi ngu-Abigail Moyembe utholakele lothobekile labanye. Asizweni ke umculo kaRebecca Malope umculo wengoma yesiKristu. Ukuzigqiba ezalamhlanje kesikhangele bezikhokhela. Ibandla elibusayo eleZanu PF lilokhu ligcizelela ukuthi alihlulekanga ukubusa njalo lilamacebo amaningi eliwenzayo awokuvuselela umnotho welizwe kanye lokudala imisebenzi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.